soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Zonke services existing siyajabula ukuthi hawu nazoke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzaba nje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo.
Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe lo mphathi ntambo obona ngezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye betitekile.
Umhlangano lo ngokuthi khona nxa benikana izimali abayebezinikeleke iministry yona ngokwathi kuya kithi njengama-committees sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siyiphiwe.
Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namuhla eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka lo mphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye betitekile. UMangutshka wazise ngolwesibili ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha i-$2 le-$5 kumaviki amabili alandelayo ezasetshenziswa ndawonye lamabhondi avele ekhona. Kodwa uNcube utshele intatheli izindaba ukuthi imali entsha kudala yethulwa. Uthi osokusenziwa yikuyifaka emkambo wemali. Lokho kudide abanye ingqondo abathi kabasakwazi ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa bakhona abanye abavumelana loNcube abathi imali entsha yethulwe kunyanga ezedluleyo lapho uhulumende azise khona ukuthi imali yebond ama-RTGS kanye lemali esemabhukwini abantu isisaziwa ngokuthi iZimbabwe dollars. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yamaTheveleland Development Initiative umnumzana Fimeni Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
Engingakutsho ukuthi kuphica abantu abaphansi abasekhaya even lakuma-rural areas because babengasazi ukuthi kanti zonke services singathi siyajabula ukuthi hawu nazoke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzaba nje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo. Mina lokhu angikwazi ngalokho ngisazokuzwisisa nami ngiyezwa ngani uyabo something like that. So kugcina kungasazwisiseki ukuthi kanti kwenzakalani ngoba okwakhathesi iqiniso lihle abantu bayakhala kunzima ngomnotho ekhaya.
Manje imbiko enje asithi wena ungumuntu ofuna ukuthi uyesungula amabhizimusi kumbe wenze okunye okungaletha umsebenzi eZimbabwe nxa ususizwa imbiko enje ungathini?
Kuyaphambanisa kakhulu kakhulu kulabo abaphandle ngathi even angabe ngabelungu ngabe ngabantu abamnyama kodwa ngesikhiwa ngisithi ama-investors abangafuna ukuthi babuye osomabhizinisi abakhulu bezochitha imali yabo bevula amakhampani ukuthi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi. Kuba nzima ngoba bagcina labo bengasakwazi ukuthi hawu besithi silethe imali ukuthi sizoxasa ukuthi uvule amabhizinisi ngoba sesizwile ukuthi hawu lani selithembisile ukuthi sokuzaba le mali enje ezathi sizakwazi ukuthi senzeni siholise abantu bethu. Manje ngoba sokunjalo-ke hayi kothini sike sime silale siphinde silale yinto lokhu isahlala isenzakala bayabuya bake bathi hayi wothi sibambe ama-break ngoba sikwazi ukuthi kanti sokusenzakalani futhi.
Manje nxa sikhangele imbiko yona leyi engani ayicacanga inga itshengisani kuhulumende, uhulumende lo uyazina akwenzayo kumbe lokhu sokutshengisa ukubana hayi utshelwe ngamanzi?
Yazi kunzima nzima ukuthi uzwe ngoba ngelinye ilanga uzathi ungena kokunye lakho khonoko okwama social media uzwe kuthiwa IMF isijabulile ukuthi sesibhadele isikweletu uzwe ngapha kuthiwa uzokuphinda ngapha uzokuthiwa hayi kunzima akula mali ethe akulani ngapha uzokufuthi kuthiwa abantu abaholi akwenzakala so uyazi kuyasiphica lokani ukuthi awusakwazi kumbe kulobuhle kulobubi amakhanda aphambeni and isithi ayisimi ngedwa abantu bonke nje emphakathini especially lapho mina engikhangelela khona with the organization yami like eMathebeleland abantu bayabuza kanti Ncube khathapha sokusenzakalani kambe shiwa sizathola amagamba zabhiza sizakuthini kuyakhompyusa so asikwazi ukuthi anike ngisho amanga mabo ukuthi ngithi uhulumende akazi into ayenzayo or ngithi uhulumende uyayazi into ayenzayo siphakathi laphakathi kungenzeka angakwazi akwenzayo kungenzeka uyakwazi akwenzayo kodwa nxa ekwazi akwenzayo akasitshele nathi sihlale sinjani inhliziyo zethu zikhululekile ukuthi hhayi abantu laba bayasebenza kule nto enje abayenzayo asike nisimeni sibone ukuthi kuhamba njani.
Umnumzana Freeman Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kilohertz FM kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 AM. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umhlangano okuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo owe-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting uyaqala eVictoria Falls namuhla lapho amalunga edale lePhalamende abaphathintambo bakahulumende ingcweti kwezenotho osomabhizimusi labanye abazahlanganisa khona amakhanda bebonisana ngokuthi ibhajethi le ingamiswa njani. Amakomiti ePhalamende aza kwethulela lumbuthano lokho akufumanayo emihlanganweni yokuthapha imbono kaZulu ezabelweni. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube labo bakhona kulomhlangano wona ophela ngeviki ezayo. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo emela iPinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi.
IParliament phela yiyo enika imali kwi-executive. Soke umhlangano lo ngokuthi khona nxa bethe bona bahlala phansi bevodwa ngale njenge-treasury kanye namanye ama-line ministries. Nxa benikana izimali abaye bezinikele ke i-ministry yona ngokwayo sibuya kithi njengama-committee sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siyiphiwe. Esiphiweyo imali nansi kodwa thina umsebenzi esifuna ukuyenza ngumsebenzi ongaka. Ngenxa yobuningi komsebenzi lo esifuna ukuyenza lokuqhakatheka kwawo asibone ukuthi khona imali esiphiwe yi-treasury ingaba imali engenele. So ke besicela kini njenge-committee ukuthi lisisekele ukuthi kasinikweni imali eyenelayo kumsebenzi lo esifuna ukuyenza. So ke i-committee nxa isiyakhuluma ngingakupha nje umzekeliso ukuthi iminyaka emibili edlulileyo ngake ngaba ngobamba isikhundla sokuba ngu-chairman we-health committee. Safika sayengezelela imali ye-health committee by close to 80% kulalokho eyayikuphiwe. Sahle savumelana njengamalunga edale lePhalamende esonke ukuthi hayi nxa kwezempilakahle kungangezelelwanga imali then leyo budget lokuyapasa ayiyipasa ePhalamende okusho ukuthi ilizwe liyahlala lingela budget. Kumbe ngasithi i-cabinet yona ngokwayo bayahlala phansi njenge-executive batsho ukuthi khona hayi i-ministry enje siyayinika lokhu, i-ministry enje siyayinika lokhu. Kodwa sekusiba ke kithi njengepharliamente ukuthi siyavumelana nabo yini ukuthi for example imali eningi ayiye emasotsheni. thina sisithi khona hayi kufuze ukuthi kulinywe abantu bedle befuthi. So yikho esiyabe sicubungula ke amalanga lana waqalisa kusasa kuze kuyefika ngesonto.
Ngezinye indlela iziphathamandla zikahulumende ziyalalela izixwayiso zenu.
Kuqakathekile kakhulu ngoba kulapho ke idali lephaliyamende elitshengisa khona elelula khona amandla alo ukuthi hayi umsebenzi wokunika izimali ngowethu kaso umsebenzi ka-executive. I-executive umsebenzi wayo yikuthi isebenzisa imali ababe beyabelwe yithi njenge-parliament. Bangaqeda ke ukuyisebenzisa bese sithi awuthi siboneni ukuthi lisebenzise kuhle yini njalo silipenini yini futhi enye imali. Ngingakupha nje umzekeliso kwethu i-committee eye-media. Ubuyile ke u-permanent secretary wazokhuluma ukuthi besicela ukuthi ngomnyaka ozayo kuqalise njalo ama grants esiya ku-ZBC. Kodwa thina sasesithi ke njenge-committee hayi kunzima ukuthi khona okwakhathe sithi ZBC iphenini imali. Singakaqalisa bona ukuthi kanti yona imali vele abalayo kanti khathesi nesimo sabo vele siminjani. Basebenza njani njenge-ZBC. Sasifuni nje ukufaka imali kaZulu lapho esingelaqiniso ukuthi yakuyasebenza khona. So yindlela esebenza ngayo.
Uhulumende uthi usethula imali entsha. Kukhona yini okunye likukhangelele kulo mhlangano kumbe kuxoxwa ngenjongo kuphela akukho okunye okuzaba khona eceleni njengokuthi lizwisise ukuthi imali le ethulwayo izaphatha njani?
Okwemali sizakhuluma ngakho mamhlanga kodwa esingasoze sikhulume ngakho ukuthi imali nxa ibuya ibuya imhlobo bani. Okuyikho kusihlukuluzayo njengoba kathesi sihlezi njengamalungu ejwayele ephaliyamende ukuthi kanti vele yona ibhajethi yethu siyayenza ngemali yiphi. Okwenzakalayo ukuthi leyo mali ivuka isibolile, ivuka isiphele amandla. Nxa siyakuthi iyeyothi kayiphiwe imali, siyakuthi kayiphiwe malini. Ngoba namhla ungathi kabaphiwe ebillion. Kusiyafika iviki ezayo ibhiliyoni naleyo kuyabe sokuyi 200,000 ngemali yakithi khonapho. So ke yiwo ke umbuzo esinawo kathesi njengamalungu ejwayele ephaliyamende ukuthi pho manje le ibhajethi nxa siyihlela sizayihlela sithembe kuyiphi imali ngoba eyethu ayithembakali. Uyayitshiya ilapha namhlanje ivuke kusasa isilaphana okungakuyakwenza ukuthi konke labele kuhlelile kulahleke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo umela iPinga North edale lephalamende. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ese Victoria Falls. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi eleBotswana selibophe izizalwane zaseZimbabwe eziphezu kwenkulungwane ezine ebezizama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho kusukela ngozibandlela. Iphephandaba linye njalo lithi kubotshwe abafundi abalitshumi lanhlanu abenza uform 6 eGebhuza Secondary eWange. Ngemva kokutholakala belephepha lomhloliso wezifundo ze-economics ebelingakabhalwa njalo lingakabonwa ngabanye abafundi kanye lababalisi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani Studio 7 labalaleli ngicela ukukhuluma okunhlabayo okusihlukuluzayo lapha eZimbabwe. Undoda othwa uMnankagwa lomthuli they failed totally ngamasela amikalakata zamasela. They failed. They are looting ama minerals, they are looting yonke into. Alaba madoda sebehlulekile angikwazi kodwa ke isiphetho bazakhintsha kuphela.
Sawubona umsakazi, salibona nibalaleli. Ya indaba la engisolayo ngendaba ebekuyikhuluma le eyokubana abantu abasemazweni be-contribute ukuvusa umnotho. Indaba yokuthi nje eZimbabwe akula lutho olukelwaba nempumelelo kuma-programs wonke abekwa uhulumeni noba ababekwa ngabantu bezana. ngani sitsho njalo ngoba nje abantu laba babhizi nje bathatha imali besifaka esikhwameni zabo so ngaze kube yiprogram enjani bese siyezandleni ezirongo into engaba ngathi baba serious ngayo abantu bezano yinto ayabe bafakela imali esikhwameni zabo le ukuthi omunye umuntu ezama ukungathi uthiwa uvusa something ilize libe ngcono hhayi ngamanga lawo ngamanga amhlophe ngamanga and zizalwane zeZimbabwe isemazweni lingafaki imali yenu thumezelane nje imulingakini bantu bebezidlela imali bethenga impuphu nje hhayi ukuthi khona uza-investa nje batshona abadala abaningi bashiye ipentsheni zabo imali zahamba kufuthi khona ungathatha imali kathesi usuthi wathi wa-investa eZimbabwe shanani lakho lokhu
yebo sarbonane lonke maZimbabwe amandle linjalo lonke ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu ngithi linjani lonke eZimbabwe partner eZimbabwe yonke lupane endamuleni endenkwente emakhovula legwambavali legubungane legandangula lesinkaranganda ngithi linjani lonke lani khona ngapha emabhonobolo lasemzola lengombane lupane ngithi linjani lonke khona ngapho lemanganganga ngiyalibingelela lonke bakithi nkulinjani naso nendaba hhayi siyezwa mpela umumo weZimbabwe hesh bafowethu nomali sithi lizame ukupha Zimbabwe okugcineni lizokhala mpela izane zidlile imali yenu yonke aliyezwa madoda leti lesifisa ukuphathisa eZimbabwe lokwenza amabhizinisi yenu hhayi hambani evula amabhizinisi yenu lizala ngesikhathi le kubizwa Zimbabwe Zambia lizayenza business wenu licela lizosola mpela ikhiphe imali zenu ebulekeli wabe imali zenu izivekileyo bazoledlela imali zenu zonke zasala lekhala bengathi libona nje into zingahlangani mpela liyokuthi lithathe imali lifaka phakathi Zimbabwe leyo lithi lezane aligcini imali zenu gcinani imali zenu lezo kuzophuma umbuso wezami ngikwela kaqali lezi ihlelo zena kahle lithembile umuntu osembusweni bona ezidlala thesimanje isemaphakathi kwenkinga ama-sanction agcwele kiyo yami eZimbabwe avela iphefumula yila chance ayiphumule impela izamphefu zosikwanisa ukwenza ihlelo kahle khaya navela ngithi ayithandi vele inzonzisa kakhulu ngendlela yokuthi yadla lo topi yami utopi wayelisosha leZimbabwe wapaolimpi yenkululeko yona yezipraleya wala phakathi kwapesimpini kade zayisiphela isent even eyodwa uwabayelusosha wona kodwa wayangabi vele asimazi vele lokuthi wayangabi bamngcwaba ngabi lokuthi osaphila vele emhlabeni asimazi sagcina phesegweni fom yesisosha leyo esempini sazo kwabagokonke vele Zimbabwe ayizizaniphefa ngizwisisi vela ngithandi ngokuyandlela ubaba ami kathi esamfunda ngenxa yezizane
njani balaleli labasakazi be-Studio 7 igama nguRobson Mwale ngilapha eRandfontein eJohannesburg ngithi isimo seZimbabwe sinzima khona manje kakula petrol abantu bazophila njani ngoba sesisiya kukhisimusi akula mali akuna petrol khona manje kuthiwa kongena imali entsha izosiza ngani izinto zingekho eyi kwaze bahlupheka abantu asazi ukuthi kophetha ngani
ivuka njani basakazi be-Studio 7 lani lonke balaleli sukudaba lemali le kuthiwa izaba khona lokho siyakurumbisa kakhulu alubana kungenzakala singatshawa ameno omkhulu ngoba sithwele nzima nge-ecocash ethatha hafu hafu kungathi yiyo esebenzayo nxa imali le ingaba khona ukuthi kube le mali emabhenki singabonga kakhulu ngiyabonga khwekhwe
vele iqiniso akula muntu ongakwaziyo ivile ngubani lobani akula muntu ongakwaziyo ukuthi ilizwe libulewe ngumnankaba lomgaza akula muntu ongakwaziyo iqiniso nje segcekezi akula muntu ongakwaziyo ukuvuka nje ugawulela kodwa ngibuze iphuthi laba besima bethi ma-sanction yeyo ncindezela ilizwe labulewa ngumnankaba lomgaza butshonsi abantu laba balutha ilizwe 37 years ilizwe bathi lalizoba lebhalansi njani malithi liyabhalansa ngapha bagamula ngapha liyabagamula lalizobhalansa njani ilizwe ilizwe labula umnanga kwa lomgabe iqiniso vele lihla kula umuntu angakwaziyo siyabatshela nje thina ilizwe labula umnanga kwa umgabe bekutshontsha izikhohlakali lezi imali umgabe wazohamba layo imali le eyamlahlayo eyadlaliswayo ilahlana lo lomgabe le mali le umnanga kwa antiza ngayo kusa namalanga abayitshontsha bebonke ilizwe labula umnanga kwa lomgabe kanti waye bengakhumeli lo mnanga kwa ayekeli ukuhamba izindlu zakhe lezi ezingakhanyini le mali ayisebenzise ebantwini abahluphekayo elizweni le mali athenga imithi esibhedlela la le mali aholise ama-doctors aholise ama-teacher kanti ukuthi ebekezula ngayo ebhizi ehambe esiyabuka abangani bakhe esiyalala esidla kahle abantu angabilambile kodwa zilo mnankagwa lo ukuze kuthiwa yeyi ngifuna ukuvusa ilizwe umuntu endiza ukusa namalanga ilizwe lakulwa ngumnankagwa lo mgaba kula muntu ongakwaziyo lo masiseyila la baba baqamba amanga bethi ma-sanction ma-sanction ama-sanction one
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukhumbule ukuba nanxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze uzwakale kuhle. When you say lepimbo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngezempila kahle emhlabeni jikelele olwe World Health Organization luthi eNigeria yilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa ngomkhuhlane wemvukuzane ezwekazi leAfrika. Abalwela amalungelo bathi ukubandlululwa kwabesifazana kwele Botswana kuyaqhubeka nanku phela bathathu kuphela abanqobileyo kukhetho lwamalunga ePhalamende olusanda kwedlula. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi eleHouse of Representatives azavota namuhla ukuze uphenyo lwamacala etheswa umongameli Donald Trump libandla eliphikisayo elamademokrasi kube semthethweni. Inengi lithi ivoti le izapasa ngoba leli dale lilawulwa ngama-Democrats ayiwo ethesa uTrump icala lokwephula umthetho ngokwethusela umongameli wakwele Ukraine ukuthi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo. UTrump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe. Ele Ukraine belingasoze lithole uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. AmaDemocrats engaphumelela kudaba lokwethesa uTrump amacala idale lePhalamende elaphezulu eleSenate yilo elizatshutshisa lawa macala. Leli dale likhokhelwa libandla likaTrump elama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli weMDC khonapha eMelika, MDCT khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Ivoti le House of Representatives ibalulekile kakhulu ekuthini iWhite House ibilokhu ithi udaba lolu loku-investigator olwe-impeachment alukho emthethweni ngoba akukabi le voti ephale lolungelo lokuthi investigation leyenza kahle. Noma nje sazi ukuthi ivoti le is just procedural ngoba uku-investigator indaba ye-impeachment yona ngokwayo ayiningi ukuthi kube le voti. Kodwa ivoti ke from iparlamenti bayeka ukuya evoti ilabantu abaningi ilama members ama-congress amaningi avumelana layo ukuthi iqhubekele phambili. I think izokhombisa ukuthi ukuba serious kwalolu daba ngoba njalo izokhombisa ukuthi angaki ama-Republican aku-House of Representatives avumelana lokuthi i-investigation le iqhubekele phambili.
Ivoti le ilakho ukupasa edale le House of Representatives ngoba lilawulwa ngabebandla lama Democrats abayibo abethesa uTrump icala kodwa ku Senate ke ngale elawulwa ngama Republicans.
Well, umthetho uthi siyazi ukuthi e House of Representatives i majority yakhona ngama Democrats. So kusobala ukuthi izopasa. Okuqakathekile ukuthi abantu bakwazi ukuthi iSenate akusukuthi layo iyavota ukuthi impeachment ibe khona noma ingabe khona. ISenate yona-ke singathi ithithwa njengedale lapho-ke makuwukuthi i-impeachment ipasile kuhouse of representatives, eSenate lapho-ke sokulidale lapho okuzothethwa khona icala lakhona elingabe kuthiwa lenziwe ngupresident. Hhayi ukuthi bayavota eSenate kodwa kula kuzothethwa khona icala, iSenate ibisi-acta njengalokhu esikubiza ukuthi ijury. Ijury-ke yona ezodicida ukuthi ngobuningi babo ukuthi icala leli bangaka babona ukuthi ngempela upresident kunecala lenziwayo, nalaba bathi hhayi cha akusicala elifuna impeachment. Kula kuzokwenzayo khona kuSenate-ke lokho.
Kodwa njengoba beyibo abalawula leli dale abebandla lama-Republicans bayenelisa ukuthi bathi hayi akulacala esilibonayo thina lapha.
Ye, bayenelisa ukuthi bangakutsho lokho. That's why ubona uSpeaker Pelosi uHouse of Representatives bengajahanga kakhulu ukuthi kwenziwe impeachment ngoba esazi ukuthi ama-Republican acontrola iSenate and bangakwazi ukuthi bachuchise ukuthi akulacala olwenzekeleyo. Kodwa i-evidence esiyibonayo ngendaba yokuphula umthetho enziwa ngupresident kusho ukuthi kukhona ama-Republican nawo asebona ukuthi angeke akwanise ukuthi abe sesayidini likapresident Trump.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Kwabalandela umdlalo we-baseball khonapha eMelika njalo iqembu le-Washington Nationals yilo eliphakamise inkezo ye-World Series lamhlanje ngemva kokubhuqa ele-Houston Astros nge-6-2. Isa kuphela yengoma kagibela bemsola ingoma ethi ukubekezela esihlephune kudlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi niphiwa amandla. Usigqibela ke uhlelo lwezindaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lomphathintambo wezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile. Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namhla eVictoria Falls. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abasibukeleyo kuFacebook siyaxolisa namhlanje kasibanga lesikhathi isokubala impiko yenu. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.